sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani zehlobo olamukela ku studio 7 ngolesithathu umhlaka 14 Mhlolanja 2018 ngu Practice Jeremiah endaveni zethu lamhlanje
ngabangxoxa ayiqedakali futhi njalo kutshengisa ukuthi alusekho ucwaningo olugcweleyo lokuchwayisisa ukuthi kathi kwahamba njani khonapho kuze kufohle lawo ma-examinations esiyangena kwabanye abantwana.
Abalobe imihloliso yezimiseko ezifundweni zolimi lwesiNgisi bathi bazatshengisela lamhlanje beveza ukucaphuka kwabo ngesinqumo somphathintambo wezemfundo sokuthi balobe kakutsha iphepha lesiNgisi ele English Paper 2.
I-heritage book yabo form 1 and 3 and then another religious studies yabantwana I think of grade 2. The book is distorting ama cultures. They talk of amadonga of American Island.
Ababalisi nabazali ezikolweni zeVictoria Falls sebemise izifundo zamasiko lemvelo zika form 1 lo form 3 kunye lezenkolo ezeprimary besithi zidiliza isiko lolimi lwabo. Futhi ke idale elimqoka lebandla elibusayo kule South Africa ele National Executive Committee e African National Congress ANC isitshele umongameli Jacob Zuma ukuthi ehle esihlalweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abazali babantwana abalobe imihloliso yezemseki ngomnyaka odluleyo ezifundweni zolimi lwesiNgisi sebecatshulwe ngumphathintambo wezemfundo owethule isinqumo sokuthi balobeka kutsha iphepha lesiNgisi ele English Paper 2 elibikwa lifohle labonwa ngezinye izifundi imihloliso ingakalotshwa. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela lezababalisi ezinjenge Progressive Teachers Union of Zimbabwe labazali bathi bazatshengisela lamhlanje endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Wana Sasiya Ndlovu usipha lolu daba.
Abafundi bonke abalobe imihloliso yezifundo zolimi lwesiNgisi iphepha lesibili bakhangelelwe ukuyaphinda ukuliloba njalo ngoNhlolanja mhlaka 19 osekucunule abazali labafundi abangazange balibone lelo phepha bona sebelinde ukuthola impumela yemihloliso. Abazali abathile, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, kunye lenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, sebekhweze lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-High Court emizameni yokuvimba ukuba abafundi baphinde ukuloba iphepha leli, njalo uhulumende ajezise labo abafunyenwe belecala, hathi ukujezisa abafundi labazali abangela cala, ukanti abadale icala beyekelelwa. Namhlanje abazali labafundi bakhangelelwe ukufola betshengisela insolo ngesinqumo sezimseki lesi sokuphindisa abafundi ukuloba imihloliso. Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ngomunye wabasola isenzo sikamphathintambo wezemfundo ethi kahloniphanga abafundi bemandebeleni ngoba abaphathekanga kubuqili bokubona leli phepha imihloliso ingakalotshwa.
Kasijabuli ngokubhala kutsha kwephepha 2 we-English. Uhulumende kahloniphanga abafundi ikakhulu laba abemathebeleland ngalesi senzakalo sokuthi balibhale kutsha iphepha ngoba sinanzelela ukuthi leli phepha likhe khonale emashonaland kalizange lilikhe lapha emathebeleland. Kungakho lezi zikliwe njalo kukhanya zibanje. Okusidanisayo ukuthi uyindaba kuzamele iphepha libhalwe ilizwe lonke khona laba abayenze ukuganga bebanjiwe. Thina sithi abajezise labo ababhale leli phepha kuthi labo ikakhulu abakithi kulumhlubulo bekelwe ama results abo ame njengalokho belibhalile liphepha.
Evumelana lo Moyo, umfundisi Whiteman Moyo owekezi uthi le yingxabangxoza njalo sekusebenza udaba lokuthi zonelwa mvu inye.
Ingxabangxoza ayiqedakali futhi njalo kutshengisa ukuthi alusekho ucwaningo olugcweleyo lokuchwayisisa ukuthi kathi kwahamba njani khonapho kuze kufohle lawo ma examinations esiyangena kwabanye abantwana. Njalo indaba yokuthi zonelwa mpunye iyo esisebenza lapha kulabantwana abazathwala nzima kakhulu labazali bathwale nzima ngokuthi sokule confusion sokulokungaqedakali lengxaba ngxoza.
Unkosikazi Linda Mpofu owegwanda uthe kungani izimseki ingatsho ukuthi amaphepha avela kuphi, akuxotshwe wonke umuntu ezimseki.
Selokho ngathejula yingwa ngaze ngibuzwe lokhu kathiyona izimseki indaba engasitshela ukuthi amaphepha lawa alikhanga kuyiphi province. Kati tina sokumele sihlale sidubeka sithwale nzima abakamthwakazi ngapha emathebeleni ngenxa yabaye abantu abahlala belikhisa amaphepha. Kakuxotshwe wonke umuntu ezimseki. Kakuxotshwe wonke umuntu, kudingwa abantu abatsha.
Abazali bathi kuza kuba nzima ukuthi abafundi balilobe leli phepha. Asizweni unkosikazi Sipho Dube ekhuluma.
Akuvumi ukuphinda iphepha elabhalwa ngolwezi. Abanye abantwana abasozi balibhale ngoba bengekho. Abanye abasozi bathole izimali zokuya lapho ababefunda khona. Abakho esimeni sokufunda khathesi selokhu bama kudala uya esikolo. Isikhathi sesihambile njalo kumele babe sebeqala ukuya kuform 5. Okwenzakalayo ukuthi ilizwe lethu alimanga kuhle kwezomnotho, ngakho imali ayikho ayeneli. Futhi akusoze kuhlalise izimali ngenxa yabantu abatshontsha amaphepha ezikolo ngaboma amaphepha emhloliso ngaboma.
Omunye umzali osola isenzo sezimseki unkosikazi Guguletu Mabhena uthi lolu daba aluzwisiseki.
Ukuthi abantwana kuthiwa babhale English asisoli sibili, kodwa thina sizibuza ukuthi yindaba sekuthiwa babhale kathesi naso silindele ukuthi ama-results aphume. Indaba le yokuthi babekopa izwakale kathesi kumbe yazwakala kudala ngesikhathi bebhala. Kungani bebizwa kathesi sesilindele ama-results? Yiwo umbuzo esilawo njalo esingawuzwisisiyo, ngoba nxa kulabantu ababekopa kuyikuthi kwazwakala ngesikhathi bebhala. Lokho thitha sokuzwakale kathesi sokuthi abezobhala, hayi asizwisisi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi lokhu yikuhlukumeza hathi abantwana kuphela kodwa labazali.
Ukulotshwa kutsha lokho kuzenzakala ngephepha lesilungu uphepha 2 yikho kutshengisela khona ukuthi inhlanganiso eziningi sezifile lapha ekhaya eZimbabwe. Ungakhangela ukuthi le into etshengisela ukuthi ubukhokhelo obukhona phakathi kwalaba kwenhlanganiso lezi abukho qotho, njalo kesinye izwe selifile ngoba izachiya ixabanisa abantu. Abanye abantwana bazagcina begcina bengayibhalanga leyo bengasibhalanga leso silungiso sasezibhalwe.
Ukuvela kwamaphepha emihloliso ingakalotshwa yisiga esesivamile kuhlangothi olubona ngemihloliso olwezimseki ikakhulu esigodlweni eHarare. Njalo ngomnyaka odluleyo iphepha lesibili lolimi lwesiNgisi ele-English paper 2 lithe lingakalotshwa abafundi besigodlweni basebelalo. Abazali bakhala ngokuthi isinqumo sezimseki sokuthi wonke umfundi alobe kakutsha iphepha lesiNgisi leli kasibaphathi kuhle. Bethi labo ke abasemaphandleni abangazange balibone sebefelani, njalo lesi sinqumo sizaphazamisa ukuqala kwezifundo zehlandla lesihlanu lelesithupha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha amela abazali aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi wona yikwephula umthetho okubamba ngamandla umntwana wonke ukuthi abhale kutsha imihloliso lalabo abangazange baqilibezele. Afuna njalo umhloliso wangolwesihlanu lo umiswe. Umthetho ndaba uza kwethula isinqumo sawo namhlanje. Untungamile Nkomo weStudio 7 uchume olwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Mpofu, yena ke othi okumele ajeziswe lapha ngabohlangothi lwemihloliso olwezimseki hatshi abantwana labazali.
Into eyenziwe nguhulumende kanye lozimseki ngumbhedo. Ikhensa imvukuzane isehofisini yabo yezeki, ngoba nxa iphepha lalikhiswa ngabantu abasezeki kakudibe labantu abasezeki abantwabethu bachiwe. Into eyenzakalayo lapha ibuhlungu, njalo ithengisela ukuthi yona ngokwayo kumbe ngingathi abakwananga emakhanda. Yikho engingakutsho ngumbhedo lowo.
Umphathi Ntambo wezemfundo uthi balukhangelile lolu daba ngelihlo elibukhali, bakunanzelela ukuthi bakhona abafundi impela abazakhalakhala kodwa akulalutho abangalwenza ngaphandle kokuthi bathi liloje kakutsha leli phepha. Ungathini ngalokho?
Akuna lihle libanzi abalikhangele ngakho, amehlo abo asiphele ngoba kanti abantu abayibo abalikhisa iphepha yingcosana nje. Wonke umntwana ikakhulu nxa ngikhangelele ngapha emathebeleleni ambona ukuthi iphepha lafika ngapha abantwana balibona, okutsho ukuthi abantwabethu ngapha emhlubuleni emathebeleleni sebenza gadalala bajeziselwe into abangayaziyo. Lokho akunalihle libanzi ngamehlo asipheleyo sibili. Uminista lowo, hayi, mina ngibona ukuthi sibili shuwa uhulumende wethu eZimbabwe uhulumende wamatope ngenxa yalokho okwenzakale khathesi into enisezimsekileyo.
Kuyini okungenziwa mhlawumbe yizimseki mampofu ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esenzakalayo esesibangela ukuthi abantwana balotshiswe kakutsha?
Mina engingakutsho ukuthi izimseki yonke kayidizolve. Kayidizolve ngoba lokho yaqala ukuba khona ngo-1998. Akula lutho oluhamba kuhle.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo oluntu, limuzwe lapho ekhuluma umbe ixoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi labazali babantwana abafunda ezikoleni ezeVictoria Falls babikwa sebemise izifundo zamasiko lemvelo zikaform 1 loform 3 kunye lezenkolo esibangeni seprimary besithi zidiliza isiko lolimi lwabo. Bakhalaza njalo ngokuthi ingwalo zezifundo ezintsha i-new curriculum kahulumende imumethe amanga njalo izodiliza amasiko awo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Iningi labantu beZimbabwe sebehlabe omkhulu umkhosi bekhonona ngezifundo ezintsha i-new curriculum. Amazwisisiyo eyethulwa ngomnyaka odluleyo ngowake waba ngumphathi ntambo wezemfundo kahulumende kaRobert Mugabe, umnumzana Lazarus Lokora. Victoria Falls ababalisi labazali sebephakame bavuka ubheyabheya bathi ngeke bavumele amasiko lolimi lwabo ludungeka. Unkosazana Buhle Ncube umbalisi kwesinye sezikolo zeVictoria Falls. Kanti iluphi ugwalo oluphambanisekileyo?
I-heritage book yabo form 1 and 3 and then another religious studies yabantwana but ingo grade 2. The book is distorting ama cultures. They talk of amadonga of American Island.
Kusobala ukuthi lalabo ababhala lezo ngwalo abazilutho abahlali balomhlubulo welizwe. Nankoke bebhala lo limo ongayisilo, Unkosazana Ncube.
Ngama terms esitonga that are not found in real Tonga and on the background yamatonga they talk of amatonga without mentioning ipinga. So never acknowledged any chief from this side. The chiefs that we acknowledged were from Maswingo, Mashonaland and East.
Abazali bavumelana lokukhonona kwababalisi njalo bathi abantu bemandebeleni ababambane bengavumeli amasiko nendimi zabo kudilizwa ngabomo. Umnumzana Nkomazana ongomunye okhala ngokwenzakalayo ezikolweni.
Balento isibonakala manje sivele Victoria Falls yona kuyinto evele isihluphe eMathebeleland. Ungathi uyabheka kakhulu kule minyaka edlulileyo uzothola ukuthi kulabafundi abamatitshala ayabe efundisa ema-primary schools eMathebeleland engasazi isiNdebele, engasazi isiNambi, ungasazi isiTonga, kodwa ume phambi kwabantwana balowo mhlobo uyabafundisa, ubafundisani inhloso yokuthi ekugcineni ugcine sekudilizwe wonke umhlobo umuntu osemathebeleland, of which it translates kuma-genocide. I-genocide akusikubulala kuphela, it's like a detraction of any culture ngabomo.
Umnumzana Mudimba umzali othi okwenziwa nguhulumende akumphathi kahle laye.
Zali baphathekile ngendlela i-curriculum le entsha eyenziwa ngayo. Esizibuza khona ukuthi i-curriculum le isenziwa yayisenziwa ngasizathu bani njengobani, ngoba indlela indima ezibhalwa ngayo le isitshiyene, izipelling zakhona asizo endlela emele zibhalwe ngayo. And kwesinye isikhathi sicina sesifika umqondo wokuthi kutho ukuthi indima zethu isitonga, isinambe, isindebele singani ziyayiswa kumbe kuyadelelwa. Umbuzo esizibuza wona yikuthi ngubani vele umuntu o-approva lezi zinto zayo azafike abantwana ngoba sokuletha i-confusion enkulu kakhulu lapha.
Kukhanya uhulumende uvumelana logatsha lwakhe lwemfundo ekoneni lekuxoveni ulimi lamasiko emhlobo yabantu etshiyeneyo kwelemathebeleland. Usiko lwabantu ludungwa mahlayana benganakile, njalo kuloba abazali lababalisi bekhonona bekhala ukuthi awuqondiswe izinto uhulumende kabanake. Yikho nje abantu baseVictoria Falls besukume baphakama bamisa izifundo zamasiko lenkolo. Umbuzo omkhulu yikuthi abekho yini abantu abazi amasiko lolimi lwabo ukuthi bancedise ekubhaleni ingwalo eziqondana lemihlobo yabo. Imele iStudio 7 ngu-Ezra Chisas Banda.
Ukuqhubeka kokudoniselana namandla phakathi kwenkokheli yebandla eliphikisayo LMDCT sokuchiya abasekele balo bedideke ingqondo ngoba ukhetho solusondele. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosazana Thokozani Khuphe nguye owavotela kumhlangano omkhulu we-MDC ukuba ngumsekeli kamongameli webandla, kodwa umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai wamangalisa abanye ngokukhetha umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Msuri ukuba babe ngabasekeli bakhe. Abanye bathi ukungathi ukhuphe ithuba lokukhokhela kubangela lubanjululo lokuthi ngowesindebele njalo ngowesifazane. Amanye amalunga awebandla le-MDCT athi azayekela ukuvotela ibandla leli ngenxa yokulwisana lokhu langenxa yobandlululo ngomhlobo osekukhanya kusegcekeni. Abanye bathi bazavotela ibandla leli ngoba bafuna ukuthi iZANU-PF ingabusi, hathi ngoba i-MDC ingcono. Ekhuluma lentatheli zindaba ye-Studio 7 osakhulayo uRonald Moyo uthi ubandlululo ngomhlobo oluku-MDC lutshengisela ukuthi akusela mehluko phakathi kwe-MDC leZANU-PF, njalo yikho okuzenza yena engavoteli leli bandla.
IZANU-PF besibona ilibandla elilokubandlulula ngokwe-tribalism. Ku-MDC kukhanya kukhona futhi njalo khonokho, so sebese basibonisa thina ukuthi ayisilo ibandla esikhangele lithi lisikhokhelele. Lokulwa kwabo lokhu kuyatshengisa ukuthi bona abala bantu enhliziyweni, kodwa okwabo nje kuphela ngokufuna ukulwela nje isikhundla.
Lokho kugcizelelwe ngomunye njalo umsekeli webandla leli umnumzana Thembani Sibanda.
Ngeke ngavotela ibandla leli eliphikisa ngoba ezithi zikaresengani sekule confusion. Sebangani sebandlululana ngomhlobo le section yabo isakhani ukuthi ihamba njani. Personally mina laba abantu angeke noma kuthiwa ngiyafuna ukuvota ngeke ngabavotela la, ngoba ngasebengani sebelahleka nge-last minute, akusacaci vele kwinto kankhona ukuthi kuyenziwa njani.
USibanda ungezele wathi ayisiye yedwa ole ngqondo lezi, njengoba abaningi abakobulawayo le Mathebeleland baphatheka ngalolu daba. Omunye osakhulayo uMasha Ubhwanya uthi ukulwisana okuphakathi kwaleli bandla nangokwehluleka ukuvuma ukuthi uMorgan Tsvangirai kasenelisi ukukhokhela yikho okuzenza yena engavoteli leli bandla.
U-MDC kune-factionalism, akula kubambana. UTsvangirai usegcekeni ukuthi uyagula, njabo kupossible ukuthi engayekela ukuba khona ukumelela i-MDC njenge-candidate ye-MDC as president. Bona ukuthi bebambane, kube lokuzwanana, behambe in the spirit of unity kuma elections, avala ngqonde njalo. They are divided and selfish. Of course, I will not vote for iparty enjalo.
Unkosazana Princess Dube uthi umnumzana Tsvangirai wayelwela intuthuko yabantu, kodwa labo asebesele abalaya ndozulu yikho engasoze evotele leli bandla eliphikisayo.
Ngeke ngakwanisa ukuvotela le MDC Because kathesi like uthangira wayelila ukuthi sibe loku sibe lalokho esesikho kathesi yiye yi-MDC kathesi abantu abasele bayaluyisana kasizisizibe ukuthi kuyenzakalani ngabe bayabambana at least sifuna ukuthi they are of one accord bayenze into one bayebe le agenda one then we know what we're voting for right now mina honestly I can't vote for MDC.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthi ukuvotela iMDC akusho ukuthi ingcono njengoba ihle yatshengisa obubi bayo kumaviki amathathu adluleyo kodwa uzakwenzela ukuthi ngasafuni ukubusa iZANU-PF.
iMDC njengami ngizayivotela not because bangcono kule ZANU-PF ngoba sebehle batshengisa ukuthi bona bayafana obawesi. Ngizabavotela ngoba ngibona isikhathi sezanu sesadlula iZANU-PF. iZANU-PF yasihlukumeza okweminyaka eminingi kakhulu yikho ngifuna ihambe. iMDC yona sokuyisikhathi sokuthi izilungisise ingakafiki ukukhethwa.
Ibandla le-MDCT liphatheke ngodaba lozalo ebambe isihlalo sikamongameli wabo umnumzana Tswangirai lo ose-South Africa esibhedlela lapho ayelahlwa umkhuhlane wemvukuzane. Owakhathesi umnumzana Elias Mzuri lo mnumzana Nelson Chamisa bathi yibo asebekhokhela leli bandla osekuhlumi kumeze amalunga abo athi abasakwazi ukuthi ibandla leli likhokhelwa ngubani. Osakhulayo unkosazana Sithande Inkosi Thebe uthi uChamisa lo Mzuri badlala amadlane bekhohlwa ukuthi ukhetho solufika.
Mbosangani badlala amadlane because kumele siqalise ukubona ukuthi yena umkhokheli walibandla le-MDC ungumkhokheli oqotho ngani ngokukwanisa ukukhokhela ibandla lakhe ukwenzela ukuthi abantu labo sibe lesiqiniseko le-confidence ukuthi ilizwe ngalikhokhela ngendlela efanele.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi ezinazo umnumzana Asifunye uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi njalo yena uzavotela i-MDC.
Lokhu okwenzakala ku-MDC akusho ukuthi is the end of hope. So akuyisi ukuthi ikugcina kwayo, it is an idea that is going on. So mina njengestudent ngibona kubalulekile ubana ngivotele i-MDC kule sikhathi ubana sikhiphe si-frame ezinye izinto kungenza ukuthi i-principle of democracy i-championi. So ambona kuqakathekile ubana ezamaZimbabweans sikhangelisise, sihlolisise, simelele i-outcome i-MDC Alliance. And yona le candidate ezayiphiwa iyi-candidate ezamela i-democracy lenhlalakahle yeZimbabwe.
Ukudonselana amandla lokhu sokushiye ibandla le-ZANU-PF lile thuba lokunqoba okungazange kubonakale kukhetho oluzayo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Dale elimqoka lebandla elibusayo kwele South Africa iNational Executive Committee eya African National Congress ANC isitshele umongameli Jacob Zuma ukubana ehle esihlalweni ngoba engehluleka ukwenza njalo uzabanjwa ngamandla. Kodwa ke uBenedict Nhlapo eseJohannesburg ubika ukuthi uZuma uthi akayindawo.
Ngemva komhlangano othetha amahola alitshumi lantathu kusukela izolo kwaze kwaba namhlanje ekuseni, iNational Executive Committee NEC iphumele isinqumo sokuthi uZuma ehliswe esihlalweni sokuba ngumongameli. Lokhu kulandela imihlangano eminingi eqhutshwe phambilini kodwa uZuma esala kubeka phansi intambo. Langemva kwalesi sinqumo sakhathesi, uZuma uthe akayindawo wacela ukuthi ibandla lakhe limuphe inyanga ezisithupha aqedelele ezinye ihlelo abelazo. Unobala jikelele webandla le-ANC umnumzana Ace Magashule utshela bezindaba lamhlanje eJohannesburg ukuthi i-ANC ikubike kwacaca kumongameli Zuma ukuthi kufuze abeke phansi intambo manje hhathi ngemva kwezinyanga.
As to whether it's going to resign or not, I think we are saying we really need to take a decision.
Loba uzavuma ukuthiya isikhundla loba hhathi esikutshoyo ukuthi sesithethe isinqumo nxa sisithi ilunga lethu kalehle esihlalweni sikhangelele ukuthi lenze khona lokho kanye okufunwa libandla.
Ukwethulwa kwamongameli Zuma esikhundleni sakhe obekufuze ehlekiso ngomnyaka ozayo sekwemukelwe ngendlela etshiyeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abanye bathi kusobala ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika ukubusa zikuthanda okwedlulise amalawulo. abanye njalo bathi bayamangala ukuthi uZuma yini engafundanga isifundo kulokhu okwenzakala umnumzana Robert Mugabe. Isizathu sezimapho umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekusobala okufuze akwenze umnumzana Zuma ngoba nxa ibandla lakhe lingasamfuni uzowelwa yilokhu okwawela umnumzana Robert Mugabe.
Mina nginguJacob Zuma sengizayo. Kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemgcwayisile ukuthi kayenze kanje ukuze ethi phumile isithunzi ehloniphekile.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Pick Foster Ngomosa uthi lo banje uZuma esekhitshiwe balethemba lokuthi linguquko ayizukwenza impilo yabeZimbabwe ibe nzima kwele South Africa.
I don't think kuzoba nomunye umthelela. I-ANC yadungisa lo Ramaphosa. Ramaphosa is a veteran ANC of which he knows exactly what happened during the time besadinga inkululeko yabo. They will try to honor that.
ANC ijikhangelele ukuthi uMongameli Zuma aphendule kusasa ukuthi uzakwehla esihlalweni kumbe hatshe. Xa uMongameli Zuma engala kuzafuze kuqhubeke uhlelo lokumkhipha ngevoti ePhalamende. Ministry of 7, Johannesburg, Wele, South Africa, New Benedictine Chapel.
What driver? Tell me, say, like I can afford it. I'm going to get my car. I'm going to go home. Hello. I'm in a service when I laugh and I'm going to get my car. I'm going to go home. I'm going to get my car. I'm going to get my car. Oh, punyeta. Pido is it. I'm going to get my car. Oh, punyeta. Yes.
Valentine's Day kunjenje silifisela labo abathandanayo i-Happy Valentine's Day. Othi ke sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngale ingoma ethi bashayeli lishayele ngonanzelelo pole pole emgwaqweni la. Sesilugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah City. Asibeke ithuba elifanayo njalo ngesikhathi sika 7:30 lamhlanje ntambama.